So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 29 zibandlela 2023 no Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebehlakaza imizimba yabo.
Singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma townships lebantwini nje abale kusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokho impilo yakhe yonke ihliphihlizeke.
Kambe ibandla lezanu-PF lizaze lenelise na ukunqoba isigabeni sebhinga kukhetho oluzayo?
Once bebonile ukuthi hathi i-opposition ayila engakuletha eBing, abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposa amanye ama-district bevotela izanu ephucuka.
Silazo njalo ezinye inhlelo ezilandelayo, lalelathiyani indlebe.
Kufuze besuke before bengakabotshwa, because kuyabophisa ukuba becanda imizi yemisha benika abantu. Akwenzi indawo sizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa, and uhulumende kakuvumi lokho.
Labo ke ngabemapulazini okuthiwa asengeniswe abanye abantu, bona bevele bewaphiwe nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani sebezihlangaza ngemizimba ngezidakamizwa. Ngeviki edluleyo izakhamizi zelokitshi leNtumbane zibambisane lamapholisa zangena ezitaladeni zitshengisela. Kuthi eHarare kulamantombazana esikolo aqotshiweyo ngemva kokutholakala ukuthi bebethatha izidakamizwa ezilobukhali ezifana labo cocaine. Abangela mali yezidakamizwa babikwa bedanela kutshwala obubukhali obuthengwa ngedola nje kuphela, umuntu aphiwe imbodlela ezimbili. Lobutshwala obuthiwa injengu lubikwa luthengwa kwele Mozambique. Ukuhlaziya udaba lwezidakamizwa sixoxele esikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Thina njengenhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance lamabandla onke nje jikelele, kuyasikhathaza kakhulu ukuba abantwana bethu ikakhulu abatsha sebengenile kulumkhuba wokuthatha lezi zidakamizwa, ikakhulu ke ezehlukeneyo ezizo ezibalimazayo. Abanye sezibalimaza ingqondo, zibabhidlizela ikusasa yabo. Ngakho kuyinto esikhathazayo kakhulu, njalo sikhathazeka ukuthi singakhangela ukuthi sokumemetheka ikakhulu phakathi esingathi kuma townships lebantwini nje abale kusasa ebingaguquki ilizwe leli, kodwa ngenxa yokuthi umuntu uyabe sebanjwe yikho lokho impilo yakhe yonke ihliphihlizeke.
Abazali ikhona yini indima abangayidlala ekulwisaneni lokumemetheka kwezidakamizwa lokho?
Abazali baqakathekile ngenxa yokuthi laba bantwana nje bavela emzini ethize, bavela kubazali abathize. Ngakho ke abazali baqakathekile ukuze sincedise kuncediswa abantwana labo ukuba lumkhuba baphume phakathi kwawo. Abaningi uyabe usubabambile, sokunzima ukuthi umuntu ayekele nje eyedwa azigwanise. Sokudingakala ukuthi umzali abe yingxenye yokuncedisa umntwana ukuthi akhululeke. Kuyadingakala njalo ukuthi umzali abe nguye ongakwanisa njalo ukuthi engabona umntana wakhe ebuya kumbe esephuzile, ebuya ebusuku kumbe sesenza eminye egilikika ezinye izinto ezingajayelekanga kodwa kutshengisela ukuthi engxenye ngumuntu uyabe seqalisa ukuthatha ke lezi zidakamizwa kabe kudingakala ukuthi ahlabe nguye odingayo ukuthi kuncediswane. Thina silabafundisi esasibancedisile ukuba bakwanise ukwenza lokho esithi psychosocial support njalo laleyi i-counseling yokuncedisa umuntu ukuthi ekwanise ukucabangula emqondweni wakhe ukuthi kambe angaphuma njani kulinto abe sengene kiyo. Engabe kusemalokitshini, ngabe kusemakhaya, silabo labo bafundisi njalo silungisele ukuthi kube le toll free number yokuthi umuntu ke angafona ke kuleyo number thole umfundisi ozakhulumisana laye. Amabandla amanengi njalo ke balezindawo zokuthi abatsha bangabuya khonapho baxoxisane labo. Ngakho ke amabandla avulekile amelele abantwana, amelele abatsha, amelele abazali abangathi hayi thina sesingene phakathi kwalolu duko uye kumfundisi wakho uyafika ukuncedisa. Umbe bangasiphumbe bangangena la ku Facebook yethu ye Christian Alliance, umbe bengene kuma WhatsApp ethu bethumezeke ukuthi hayi ngidinga ukuncediswa, baningi abafundisi abangabancedisa.
Yena uhulumende kukhona yini aphathisa ngakho umbe angakwenza?
Kuqakathekile ukuthi uhulumende ngathi leyona le council bebe le ndawo zokuba abatsha bekwanise ukuchitha isikhathi, bebe lemidlalo abangayenza, njalo siyakwazi ukuba lokhu kwenziwa ukuthi akulamsebenzi. Nxa kungadalwa ke imisebenzi ukuba abantu abatsha bathole imisebenzi, bathole izinto zokwenza, kuyabakhipha ke ukuba ingqondo yabo ingabi khona ukuthi umuntu abe setshona edinga ke izinto ezingamdaka. Njalo siyakwazi ukuba nxa umuntu esebenza ingqondo yakhe yabe siyukuthi azithuthukise. Lasezikolo abanye baphume ezikolo ngoba abanamali yokubhadala. Ngakho uhulumende uhlelo lolatshona ekhuluma ngalo ukuthi imfundo yabe ingasabhadalwa, ilokhu uhlelo lokhu lumelele ngoba lunganceda ukuthi abatsha, abantwana bebezikolo loba abazali bengalayo imali yokubabhadalela. Kodwa ke lumsebenzi uvele wona ufuna ukuthi ubanjwe ngabantu bonke. Thina vele ngendlela yethu yesintu umntwana ugcinwa isigaba sonke.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda oyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance obexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota,
madoda siyovota, sivotele inkulu.
Lamuhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona ngendaba isiphathelane lokhetho, sikhangela isigaba seBhinga. Lesi isigaba isihlala sivotela ibandla eliphikisayo kusukela kudala. Ngomnyaka ka-2018 esigabeni seBhinga North, ibandla le-CCC elancintisa lithiwa MDC Alliance lathola amavoti afika inkulungwane ezingu-18,423 kuthi eleZANU PF lathola 7,751. Kuthi eBhinga South, ibandla eliphikisayo lathola amavoti ayizigidi ezilichumi 10,357. Oyemele ibandla leZANU PF wathola amavoti azinkulungwane ezisithupha 6511. Izakhamizi zalesi sigaba zethesa ibandla leZANU PF icala lokungazinaki. Zisithi abavela kulesi sigaba abaphiwa izikhundla kuhulumende ezifana labaphathi ntambo, njalo isigaba sabo sisemuva kakhulu kunhlelo zempumelelo. Kodwa leli bandla lithi konke lokhu sokwalungisiswa ngoba isigaba lesi sesithuthuka. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla esigabeni lesi umnumzana kuDakwashe Munsaka oke wamela iZANU PF kulesi sigaba ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Salibonani mahlabezile eZimbabwe. Umumo ngapha eBhinga kumbe ngingathi eMathibeleland North uthule okuthula lokhano kokuthi abantu bayenza santando elizweni elikhululekileyo. Akula esesibabona bengani bayadonselana kumbe besathethisana okwakhathesi. Kunjalo nje ibandla esilibona lengane seliqalisa ukukhanya lapha Martin North iZANU PF. Ngikhuluma nje izolo honorable ubaba uRichard Moyo ubesebhinga esenza i-interdistrict namhlanje uselupane uyabhoda i-province yonke esenza ama-interdistrict yakhe wayenza ngokuthula ama-meetings akhe. I-TCCC, i-MDC lamanye amabandla akaqalisi ukukankasa, akaqalisi ukubonakala nxa besenza bengabe besenza amadododo abo, kodwa hatshi konke kuthuli. Omunye engacabanga ukuthi hayi lo mnyaka siwama election, kodwa hatshi abantu kuthuli. Okunye singakutsho ukuthi abantu okwamanje babhizi basemasimini bayalima, so ukuthi uthwele abantu kunzima. So hatshi abakaqalisi abaningi, kodwa kulokuthula okumangalisa elizwe.
Ungasitshela ukuthi kuyathembisa yini ukuthi umnyaka lo kuzaba lo mehluko?
Okwamanje ibhinga isitshintshile ngokwayo. Ngomnyaka ngomnyaka, election election, abantu bayandisa ukuba bekwazi ukuthi iZANU-PF iyadliwa ebhinga. Kodwa nje ngikhuluma kunje, abantu sebebonile ukuthi hatshi i-opposition ayila engakuletha ebhinga. Abantu sebediniwe ukubana lokho bevotela i-opposition be-opposa, amanye ama-district evotela iZANU ephucuka. Khathesi sebebonile abantu bebhinga sebe-ready sibili ukuthi bekhulume kuningi babo ukuthi bevotele iZANU PF, bevotele ubaba uMnankagwa lama MP akhe lama councilor akhe. Lokho esikukhulumayo sikuthi uvela ekhanda lami. Ngithemba liyakhumbula ukuthi sisanda kusuka kuma by election ama councilor lapha esesiwine iLubimbi, sabhuquza yona i-TCCC, kwaba lamanye lawa awa asekhoti lawo sasilethemba elokuwina sibili, okutshengisela ukuthi hayi uma harmonized election esiwakhangelele ngo-August, hatshi iZANU PF sikhangelelwe ukuwina. Ukuwina sibili okuzwayo ebhinga akumangalisi, ngoba abantu bonke sebebonile abebhinga ukuba nathi i-TCCC kumbe i-MDC ayila engakuletha ebhinga, ayila mthuthuko elayo, yokukhuluma kuphela lokubiza ama-sanctions sebevule kamisha. So yebo nje iyawina iZANU PF kamnandi sibili.
Ibandla leZANU PF lihlala linqotshiwe khona ngapho ebhinga. Alo ke ngumnumzana kudakwashe Msaka, isiphathamandla sebandla leZANU PF, obexoxa icingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga. Kolunye njalo udaba lwezokhetho, ibandla leZANU PF letheswa icala lokubuthelela abantu emapulazini ngokubathembisa umhlabathi ovele usuphiwe abanye njengendlela yokuthenga amavoti. Kulabantu abaningi asebengene ngenkane eplazini, emaplazini asendaweni okuthiwa yi-West Acre eseduzane lakoBulawayo. Abahlala kuleyo ndawo bathi abantu laba bavela endaweni ezikhatshana ezinjengeMaswingo, Bindura leMashonaland. Bathi sebelahlekelwe zinkomo lezinye izifuyo kulandela ukungena kwabantu laba emaplazini la athathelwa umuyi umnumzana John Notes ngomnyaka ka-2000. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba eStudio 7 uEzra Chisas Banda.
Kulokudonselana kwethusayo phakathi kwabahlala kudala labasanda kufika abathi kabayindawo ngoba balandela uhlelo lukahulumende lokwabela abensundu umhlabathi. Mnumzana Ronald Mabena ungomunye wabo uthi udabuke kakhulu ngento eyenzakalayo.
Isigaba lesi esikiso lapha dawudoni bekulixhiba lemambanje. Okuhlupha kakhulu lapha sekufike abantu laba bokuzwa laba abalobuchopho obungafani. Yiba asebesezimkhuba nemkhuthanya nabemini. Phela kabazili lutho laba.
Amazwi kaMabhena agcizelelwa ngumnumzana Kholwane Nyathi othi abantu bokuza sebesakha emadlelweni.
Le problem esigabeni lapha e-West Acre asisela madlela ezinkomo. Ikakhulu indawo bokuza bavela eMpumalanga labo. Babuya behlale sobona indawo yakho yahlala kuphela. Ezikolo ziyakhiwa, akula nto ehamba vele esigabeni la. Into esinanzelela futhi siduzane lokhu zenini lethara lesiporo. Izifuyo zimasiyabangana ziyatshaya ucingo zofaka abantu babuya balutshontsha.
Imigodi yamanzi okunatha milutshwana kulindawo njalo siyandelwa ngoba obokuza laba bakha kuleyo mgodi. Mnumzana Sidwell Mdluli uthi abantu laba basenzela umathanda.
The self-contained and be self-contained into ekhona amanzi bakha lapho esikhelo esasagejelwa.
Ngobani laba bantu?
Hayi, iningi labo Mpumalanga province.
but yini intwana yakho na
o le mashona lenti
hayi mpiningela wongam hayi
ngimola mangenzwa mbani la
kulesi ngunde ngunda uobhedi sase ngumi MP wethu sike samtshela ngenhlupho zoniza ulanto kwayiyenza phela nje gathezi sokulo munyu MP wakho wasiletela omunyu MP sithi sengileti jongosi
unkosikazi Thoreji Dube uthi bavunyelwa njani ukuhlala laba bantu abanenganga indawo le ingelamanzi
akulamanzi siyakhela isibhorane sibe ningi zamanzi amadlela enkomo akusela nje abantu sebafaka indawo enkulu la bafaka abantu abaningi akusela indawo vele ongadlela sekuyimizi yonke indawo akusela indawo lapho ongafaka khona inkomo loba imbuzi lobani yonke indawo sekuyimizi sekufana lasetown vele
ngaphandle kokwakha emadlelweni ezifuyo abakuza laba bacatshangelwa ukuthi yibo batshontsha izifuyo umnumzana Bhize Ncube bamtshontshela izifuyo zakhe
batshontshe batshontshe amadongi especially amadongi lenkomo bagamula bayathola ngumshwane kube bese sireporta kodwa akula muntu obotshwayo abobotshwa abantu bamabhuthabhutha ukuthi bayathuma abantu bezotshontsha abamabhutha etown la
ummeli walesi sigaba semguza edalwe lephalamende njalo engiphala intambo yesabelo semathelen north umnumzana Richard Moyo uthi bazabotshwa abathatha umhlaba bengaphiwanga nguhulumende wakhe
abantu kuphela abavunyelwayo ukuhlalisa abantu yiMinistry of Agriculture, iMinistry of Lands, yibo kuphela abavunyelwayo ukuhlaliswa abantu, not ama-individuals, not osebhuke pho kucanda imizi emisha befaka. Bona abantu abahlezi emadleleni enkomo kufuze besuke before bengakabotshwa because kuyabophisa ukuba becanda imizi emisha benika abantu. Akwezi indawo sizwa kuthiwa bayathengisa imizi leyo and akuvunyelwa and uhulumende kakuvumi lokho.
Abantu laba balile ukukhuluma le-Studio 7 njalo bathi abayindawo bayaqhubela phambili besakha imizi yabo akula muntu ozabasusa. Ngimele Studio 7 e-West Acre eMguza, igama lami Ezra Jesus Banda.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkonzo,
asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphepha ndaba le Chronicle lilodaba lokuthi kulamadoda amabili abotshwe esetheswa icala lokudlwengula untombazana oleminyaka elithumi lantathu 13. Amadoda la u-Ovius Moyo lo Amon Mpofu babikwa benza lesi sihluku ngobusuku ngolwesihlanu beviki edluleyo. Iphepha ndaba le-Sunday Mail lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho leHarare usevale izikotsho ezilithumi lanhlanu 15 ngoba zitholakale zilengcekeza yabantu. Umanisipala uthi lokhu yikho okubanga ukuthi kuqhamuke umkhuhlane we-typhoid osuhlasele abantu abafika phose ikhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyaxolisa ukuba late ngiyanibongisa ukugubha iminyaka engamashumi amabili noma ngizwanga kahle kodwa ngizwaza ningu 20 years ngizwile nje last week nikhuluma ngokuthi iStudio 7 seyihlanganise iminyaka ngathi nithenge ngamashumi amabili. Siyanibongisa qhubekani niqhubekeni nisifundele izindaba nisidobhele izindaba zonke esingazazi ukuthi zifike thina. Siyabonga, ngiyanibongisa kakhulu benginganawo amadatha nkosi yami, benginganawo amadatha mangizwa ukuthi niyabhevitheya. Ngiyanibongisa halala Studio 7 halala. Ngiyanibongela bontungamili Nkomo bogeyina wathi kugeyina sayidi kumete no ubani ngiyalibala abanye ningixolele. Ngiyanibingelela nje ngomusa kaNkulunkulu, qhubekanini nisebenzi, sengathi uJehova angaphinda ninikeze eminye iminyaka futhi engangalesi niyisebenzi senisebenzile niqhubekele phambili khule phambili nezizukulwane ezizayo zithole iqiniso ngoba niyaniveza iqiniso nokuveza okufihlekile okushiwa iBhayibheli yathi akukho okufihlekile okuyokuhlala kufihlekile njalo okufihlekile ongaphansi kwamanzi kuyovela phezulu okusesakene kuyovela siyabonga bo Studio 7 siyabonga kakhulu okhulumayo umzulu kaMazi uKhuleni Dube ngilana eMpumalanga ngila seSouth Africa ngiyabonga
salibonani 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 nonke ngabe injani basakazi bamabadla hayi lati siyaphila lati siyaphila hayi kubantu bonke nje abangakhona ukuyavota lapha bahambe engabe madola nzima kakhulu kithi lapha endaba wakhona esigabeni sekayo abantu beqaphele kakhulu beqaphele kakhulu ngoba leli bandle libuzayo lilokwenza ngathi liyabathanda ikanti alithandi umuntu liroba bonke nje ngoba khuluma kunje akunamadamu akunazikolo akunamagwaqo so akukuhla kukuhla kukuhla kwenziwa ibandle libuzayo leZANU-PF bantu bakithi vulana amehlo liyekele ukurojwa ngamantaro lawo noma ngamagebhesi noma ngamazambiya nje into ezingalancedo lezo ama-t-shirt nje nani impilo leyo mpilo enhlayo kudlalwa yilaba bantu
linjani linjani bantu be-TCC asilungiseni izinto khathesi sokuthiwa i-t teacher i-t polisa i-t lakela kubona ngabo kolo khathesi abantu bayabotshwa ukuthi waye be-oppose i-government that doesn't work umuntu uya-oppose emhlaba wonke lowo jikelele ama-opposition parties akhona kuyavunyelwa uku-oppose ukuthi lo wrong lo right ikuthiwa kulama-elections ama-elections la akhona so that xa i-government ekhona singayifuni savotela enye thina le sayifuni yahluleka kudala umgabo wayengcono wangcono kakhulu umgabe kunalo khona kathesi lokhu khathesi abantu bayabotshwa ukuthi waye u-oppose u-oppose ukuthi i-government awuyifuni kuyavunyelwa lokhu kukhona emthetheni kuyavunyelwa umthetho ukhona singayekeli asivoteli kuhle la singayethusilwa lusizi kuphela ngabanye bethu laba abasemajele kuyimi ngokufuna kwami ngingedwa yabakhipha bonke labo isisebenzisa umthetho kona umuntu oyaliswayo ukuthi wena votele iphathi oyifunayo ngoba kubona ngapha khonokho asijayela sithele kumdala lokhu sijayela kubi
Studio 7 Studio 7 salibanani linjani ngapho no thina siyaphila ngapha hawo sekungamhlophe sithi amhlophe 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 athe qha amhlophe athe nke ngokufikisa amashumi amabili nibamba umsebenzi omuhle niubambe kahle ngobucwepheshe nangobuciko indaba ezinohlonzi indaba eziqotho hawo ningamaqhawe ngoba ilizwe lizokhululeka ngeqiniso kuphela ilizwe lizokhululeka ngoba liyasho neBhayibheli ukuthi the truth will set you free hayi siyabonga siyabonga kakhulu sithi qhubekani linjalo liphikelela njalo lisemaqiniswe kodwa ningavumi phela ligwinywa ngizwile uParatsa ethi khona iStudio 7 ayikho emthethweni kodwa nayo uyathanda nje ukukhuluma kuStudio 7 ngoba uyakwazi ukuthi khona uzozwakala no hayi kungasenani siyabonga sithi amhlophe amhlophe Studio 7 qhubekani njalo
amachono Studio 7 amachono Studio 7 kuhlolo uhlelo lwe Saturday okhuluma ngokuphilani ngwakwandiweni ejibajiba elupane ngithi mina uhlelo lwe Saturday olwabatsha rugoqela nje konke lwe Saturday lo ngithi mina igama singalibiza ngalo singathi selimathunzi bombe sithi indosakusa bomba sithi umhlahlandlela yemagama endla ayi 3 yana la so mangweni li radio yami na ukhuluma ngisegoli so i radio yami mangiwinile hayi izohamba elupane ejibajiba kondiweni laphana lizoyishiya khona zoyithola khona bazabe belalela Studio 7 ambonge
sanibonani sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo
hasi yezwa zakhamizi impela hayi sesikhale kakhulu bantu bakithi ngalo busela lukamnankagwa lo kodwa uma singaqinisela ngale ndlela esesibambane ngayo hayi loba kuthiwa amasela ayatshontsha sizanqoba kuphela manje sizosibukula loni litshe by litshe sibone ukuthi vele kati laba bantu abatshontshayo ngobani hayi ngeke sikhale ngobusela ngale ndlela sikhathele mnankagwa cela ufide abantu bakho lapha ngoba kuqala kutshontsha wena uzibiza ngopresident ongcolileyo wena mnankagwa ngotshontshayo wena asikufihleli kukhuluma mpilo amazwi egcwele umlomo ukuthi mnankagwa ngotshontshayo the most bonke laba bantu abatshontsha ugawule laba esitshontsheni inkomo zethu babona kumnankagwa ngoba ngeke uthi khona ilizwe liright wena ukwazi ukuthi khona awusebenzi uyahlupheka kawula mali kodwa uzovuka ukuthi umnankagwa uright uright umnankagwa uyenzani uyenzeni umnankagwa nantiya ilizwe liyabola nantiya liyapheli ilizwe lakithi kodwa uvuke kusele ukuthi mnanga kuray uqeda lapho ujike uzojotsa inkomo zethu sibuhlungu kakhulu ngezifuyo zethu madoda kodwa abanye vele sizobachisa wathinteka nje nduna sebhuku bonke inyana lootostinyana bonke la bahlele ekhaya bezenza balezikhuhla izikhundlanyana lezi abazithiwa izanupief besenzeka ukuthi betshontshe sizolifikela lokho lihlale likwazi ukuthi sizolifikela manje sidifenda amandla ethu okokuqala silokudifenda amandla ethu sidifenda sisebenza nzima kakhulu
yibo badala linjani lonke labalaleli lani basakazi mina lapha ngithi ngigqugquzele ukuthi angisiyomkhulu kodwa ngile mbono onyane nyani ngoba abadala bangaqalisa ukudonselana so kuyabesokudonsela ukuthi kubuyele yona le iphathe busayivuse bengadonselana njengendlela sokudonselwana bona kabahlani siphathi beyi-one nxa befuna ukuwisa izano pier behlani siphathi beyi-one nxa kwi-triple c beyona leyo xa kwi-MDC ngithokaze naleyo njengoba bezwakala sebesilwa phela sebesilwa bona bodwa lapha kungakavotwa hhayi angeke kube le nto ehlanganayo badala mina ngigqugquzela ukuthi ake ndihlangane siphathe i-one eyeza qondwa ngoba thina kasisakwazi so bengicela kukhona okho ngiyabonga studio 7 mina ngilapha endaweni yasebotswana kodwa ngiphume enkaya emagosini amnyama khona
siyabonga lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umnotho welizwe leMelika ubikwa ukhwele ngesilinganiso esingokubili ekhulwini 2.9%. Umnotho lo ubikwa udale imisebenzi edlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 220,000 ngenyanga edluleyo. Kambe uMongameli Joe Biden wenza kahle umsebenzi na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Mkhululi Ndabambi.
I economy uBiden has handled it very well. If you recall, in the last few months we had inflationary fears. Babesithi inflation is running rampant. Kodwa all market indicators showed a strong, robust economy. Job growth, unemployment was low. So uma sikhangela kathesi, they passed the billionaire build back better. Ayinto babesithi inkulu kakhulu kodwa sebayi revise down. Besithi bayi revise down is 2.2 trillion. Abanye bathi 1.7 kota almost 2 trillion or 2 trillion kona. That's for all the infrastructure, madamu, imsebenzi. That means ukuthi izinto abantu can look forward to businessmen la nyama contract ukuthi the outlook is promising. So no, I'd say one of them handled it very well.
Yena uMongameli Joe Biden ubona ungani ngumuntu owenelisayo na ukuthi avuselele umnotho welizwe leMelika.
Unfortunately, ubhubhane lwe-COVID kanti lwaqeda abantu abaningi kodwa abantu bonabo ababhubhayo bachiya bevule bakhandla i-space for abanye ukuthi bengene. Not only that, which is very unfortunate ngokufa kwabantu kodwa antisindebeleni kuthiwa ukufa kwendoda kuvuka kwenye ama-logistics imisebenzi lama-business avuka kakhulu. Thina lapha e-America fortunately uhulumende cushioned ama-business. So malutshwana ama-business sibili angathi COVID yasibulala. And njona la usazi ungazuthi COVID yambulala uhulumende waste imali akubhalele i-check. So ama-excuse awe-COVID ngingathi mina i-COVID into eyavula ama-opportunities lama-business amaningi. Kunje nje economy nxa sikhangela namuhla impilo e-Ukraine aba lokho bethumela amabhiliyoni lamabhiliyoni lembhobho konke le lama arms industry they are really enjoying konke lo bathesta imitshina yabo and ama-industry ngapha ama-production lines are going at full tilt ngoba kuyawodwa. So economy I so far kaningani usaqiniqinile.
Hello ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi sizalana seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika esigabeni seOhio. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. lan isikhathi njengoba ngijilo isesesithile kodwa indaba bezimika nje ukumemetheka kwezidakamizwa elizweni sokuthiye abanye bezibuza ukuthi kambe ikusasa yabasakhulayo iza kuba njani. Kambe ibandla lezanu PF lizazele nelise na unqoba isigabeni sebhinga kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama lamhlanje.